Thina njengebandla le-MDC sithe sifika e-White City sahamba lapho okuhlala khona abathi ngesilungu ama-VIP. Sithe sifika safica kule pholisa lezetherapy kulo munye ubaba akegqoke isuti. Ubaba uthamisa utele ukuthi uyaqansisa, uyahlala, bamtshela ukuthi khona kakuhlali ma-politician. So lami kade ngikhona, so ngasembuzisa ukuthi ama-politician elikhuluma ngawo yiwaphi. Kathi hano vele kakuyenziwe ukuthi lihlale khonapho, then umeya wethu bevele sehlezi khonapho. So umeya wazama ukusukuma ukuthi anike sakhe isihlalo kubaba uChamisa bala. So sagcina sesiyahlala kule tent abathe sihlale kuyo, singahlali ku-V I P. Njalo kukhanya ngani i-V I P ibingezani kuphela.
Kodwa lisuthisekile ngokwenzakeleyo mbele liyasola.
Okumangazayo yikuthi siyasizwe abezani bekhuluma ngokuthi kumele sikhulumisane umlotha, kumele sibambane, kumele sisebenze sonke. Sisebenza njani uma sesifika emkhosini enjalo engayisiyo yombangazwe, ungumkhosi wobuhlungu ukulahlekela liqhawe lifice bona labo abahamba betshela umhlaba wonke jikelele ukuthi bafuna ukuthi kukhulumisane umlotha, babe yibo asebelivalela phandle kungazani umkhosi lo ngowabo. So yinto engazange isiphathe kuhle, kodwa sesikujwayele ngoba konke lapho esihamba khona bayazama ukuthi bathele ithebe-thebe. So sihambile sayahlala lapha basifakele izitulo phambi kwemitende. Njalo kube yisimanga ukuthi inkosi uBulelani la ubuyile khona nje ukuthi bamnanzelele ukuthi ukhona, khona nje ukwazisa uZulu ukuthi ukhona, okutshengisa ukuthi kabaqinisanga ngokuthi kumele sikhulumisane umlotha. Kodwa kusethusi thina ngoba vele inhlala yenza yezani.
Kodwa ngaphandle kwalokhu konke kuqhubeke kuhle.
Hayi, okunye nje kuqhubeke kuhle sibili, ngaphandle kokuthi wonke umuntu isikhuluma kade sikhe sikhuluma bonke kade bekhuluma bebesukuma bekhuluma ngodaba olasetyenzwa ngubaba uDabengwa olegugura hundi ukuthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu luhluzwe ukwenzela ukuthi sihambeni siye phambili ngoba buhlungu lokho busesekhona wegugura hundi. So sonke isikhulume besisukuma besikhuluma sisitsho njalo. So silethemba lokuthi kuzangena endlebeni zalabo ababulala abantu ukuthi sibone ukuthi kathi udaba lolu legugura hundi sivele sisalugqiba njani. Njalo kumele siwuthile ugqibe ngendlela ezakhwabithisa labo abasalayo abalahlekelwa ngababathandayo.